Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zulugandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 20 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000.
Icala likaDelisi ngakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa uOxley Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntana wakhe uCollins Mnangagwa.
Kodwa abanye bathi ukungalali esitokisini yena umoyo ebeyisibotshwa lokuhlawuliswa imali yesibambiso sebail umchuchisi engaphikisanga lesi sinqumo kutshengisa ukuthi kukhona ukuchaya amanzi. Kulomunye njalo osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19. Kobulawayo sebefika phose ichumi asebebulewe umkhuhlane wesihudo ngenxa yamanzi angcolileyo.
Siloku sithola imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu balokhu bephathekile, abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezibhedlela belokhu behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesihudo.
Zonke lezi ndaba leziningi zizwa khonapha emsakazweni we-7. Umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadola azinkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000. Umoyo wetheswa icala lokupha ithuba inkampani engaqondakaliyo ethiwa Drugs International ithuba lokuthengela ilizwe impahla yokusebenzisa ukuzivikela kugcikwane le-coronavirus ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola i-$60 million. Linkampani ibikwa yaqamba amanga ukuthi imask inye ingamadola angamachumi amabili lasithoba minwembili i-$28 khona kumele kube ngamadola amabili nje kuphela. Umoyo ubotshwe izolo wasiwa enkambeni ye-Rossville Police Station eHarare. Kodwa isimanga ukuthi ubonakale evela endlini yakhe ekuseni esiya emthethwandaba yena ebeyisibotshwa. Emthethwandaba umoyo uhlawuliswe imali yesibambiso sebail eyi-$50,000 watshelwa ukuthi aphe umthethwandaba ipasipoti yakhe lamaphepha endlu yomkakhe lapho ahlala khona. Uzabuyela njalo emthethwandaba ekupheleni kukantulikazi. Kucatshangelwa ukuthi unkosikazi kamongameli, unkosikazi Oxley Mnangagwa, lenye yamadodana akhe, engabe elokwenza laleli cala. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement, umnumzana Pride Mukono, obesemthethwandaba.
Kuthiwa yena wasebenzisa isikhundla sakhe njengomphathi ntambo kahulumende ukuthi okungekho emthethweni ukuthi oDelish Ngwaya abe-Drugs International badle imali kahulumende ngendlela ezingacacanga ezingekho emthethweni. Yilicala abamnike lona.
Abantu bona nxa uxoxa labo emgwaqweni lapha bathini ngodaba lolu, lungalutshengisa na ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuthi ufuna ukulwisana lenkohlakalo i-corruption?
Abantu eHarare lasezitaladeni lapho ehlangana lawo eZimbabwe yonke bathi hayi lokhu nje yikusibabamba amehlo okwenziwayo, ngoba ungakhangela lecala lakhona abamnike lona yena lilula kakhulu ukuthi eliyale nxa engaba lamagqwetha akhaliphileyo ngoba aliphumise egcekeni ukuthi yikuphi yena akwenzayo ngoba ungakhangela eZimbabwe nxa izinto zokuthenga kwahulumende kumele zithengwe yiprocurement Regulatory Authority of Zimbabwe. Njalo icala likaDelisi ngakhangiswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kaPresident Mnangagwa uAustria Mnangagwa layo phakathi kwendaba yakhona kanye lomntana wakhe uCollins Mnangagwa. So abantu bathi hayi lokhu kusibamba amehlo nje ngoba into ethe iphuma laphana yayangisa kakhulu uPresident Mnangagwa njalo so abantu bathi sezama ukuthi ebebamba abantu amehlo ukuthi abantu bengabe lokho bekhona ukuthi hathi ngendlala le khona ngenxa yeCovid sikhangele njalo ukuthi ezomnotho ziloko zisiwa imali yeZimbabwe ayisathengi abasebenza kakhulumende ikakhulu abasebenza kwezempila kahle omongi labo dokotela bakuma strike so konke lokhu sokusuthwa hayi ufuna ukusibamba nje ukuthi ungani uyalwisa indaba yecorruption kodwa yena engelakho isineke ngoba yena njengomongameli abephakathi kwawo lokho kuyabe kusenzakala
umnumzana Pride Mukono isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaswelayo e-Poverty Liberation Movement ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje ukubotshwa kukamoyo kuthiye abanye besithi isibonelo sokuthi uhulumende ujonge ukuqeda umkhuba wenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi ngubani owenze lokhu. Omunye walaba ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF.
Uhulumende uvele uhlezi urekhodi yokuthi ufuna ukuqeda udaba lwe-corruption esizweni sakithi. Kodwa udaba lolu olwe-corruption luqedwa nxa ubufakazi bugcwele bukhona bubiswa phambili ngoba umthetho wandaba unfortunately usebenza ngobufakazi awusebenzi ngokucabangela. Koke nxa ufakazi bukhona sizabona abantu bethwala isiphambano zabo ababekwenzile sokuphuma egcikeni ngoba phela bathu abadala bathi okulempondo akuvele kufihlwe emgodleni.
Umoyo kalalanga esitokisini njalo uthe efika emthethwandaba waphiwa imali yesibambiso sebail i-$50,000 kungakutshengisa na ukuthi uphathwa ngendlela ehlukeneyo kulomuntu wonke oyabebotshiwe.
Well, indaba e-bail njoba usitsho ukubana umnumzana umoyo ngalanga esitokisini namhlanje uhamba waphiwa i-bail yikho ngihlala ngikukutsho mina ukubana into yonke siyishiya kusektha yangikhona naleyo in this case umthetho wandaba. Khumbula phela ubana ngakagwetshwa phela so nxa kutuna ama-conditions angona uyasuthisa inkundla ukuthi hhayi kasuze abaleke le nto ezinjalo ibhail vele umele umuntu aphiwe whether umuntu ngwangaphi kumbe ngwe-MDC kumbe ngwe-ZANU-PF kumbe ngala ngisho ibandla umuntu nje ezimele yedwa ibhail asonto mele incitshwe nxa ukuthi kona usuthise inkundla ukuthi nxa uyiphiwe leyo bhail awusoze uphinde ugcina usuyephula umthetho kumbe usubaleka.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili ukubotshwa ngendlela engubona ngayo ukubotshwa kukadokotela umoyo. Okokuqala bazama ukuthi begeze umongameli ngoba into leyi isuke yabayangisa kakhulu ngakhangela uChina Masu kuphume ebhubhudla amagwebe zama ukuthi abantu bengangcwalisi i-First Family but anti yabona ukuthi umuntu womfana lowo onguye sengumhlatshelwa onguyodwa begijima ngayo esigijimi sabo. Ule diplomatic passport kasiyo minister uyazibuza ukuthi wayiphiwe njani so beyisigijimisa so bazama ukuthi bekline umongameli ngokuthi bethi benikeza amaZimbabweni impression yokuthi sebebopha laba abantu abacorrupt but kunzima ukuthi ubopha labana abantu and then bosusinikeza impikitsha yokuthi upresident kumbe nemuli yakhe kayikho involved. Obadaya umthuli kuthiwa ngukholeni umntakamnanga kwalawo maningi amabizwa angana aqanjwa so mbona ngazathi konke lokho kuyabe kukutshengisa ukuthini i-first family izama ukugezwa kodwa mbanzathi izabe lokhu siyiphuma
kambe ngokubona kwakho uzajeziswa ngemfanelo na
okunye okungabe kusenzakala yikuthini ababophi obhadaya bazama ukuthi be-expose ukuthi obhadaya angaza katshontshe obhadaya etshontshe imali yonke leyo umongameli angakwazi njalo ngabe kuthe kuqala into leyo ngabe umongameli kudala wamxotsha so mbanzathi konke lokhu ngenye i-faction yezano engabe i-expose umongameli ebuseleni lobo ukuthi laye ngabe lesandla kumbe is failing ukuthi uzathonisiswa enikezwe ijustice kunzima ukuthi sithi kwangona kuzenzakala njalo except the other faction ngaba strong ungakhumbula go back to 98-99 kubotshwa kangayi and labo chikori babotshwa banikwa ama-bail kodwa wazange into kwankona nje kwaphelela emoyeni so la yona leyi chances ahayi ingakhulunywa ikhulunywa uma abantu bengathulisa labaphetheyo bazathulisa
umnumzana mbuso ofuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwavulawayo ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umphathintambo wezesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima utshele iphephandaba le-Sunday News ukuthi obhubhileyo ngowesifazane odabuka enkabazwe. Lokhu kwenzakala inani labalegcikwane leli selifika phose amakhulu amahlanu i-479. Asebesindile kugcikwane leli bangamachumi ayisithupha lantathu i-63. Sebeyitshiya ngalombili asebebulewe isihudo esibangelwa ngamanzi angcolileyo kobulawayo. Ukansila weluveve unkosazana Phebe Msipha uthi ababhobhileyo ngontanga abayisitshiya ngalombili lowesifazane osekhulile oyedwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sibona la ikhansili isuke lapha isiseqa isizama ukuthi idingisithi kwenzakalani. Ngikhuluma kanje kathesi sinanzele ukuthi ukhansili usefakile abantu abadinga ukubana bancedise ukuthi badingisise ukuthi kambe siloku sithola imbiko evela khona ewadini ukuthi abantu baleke bephathekile abanye njalo siyatshela ukuthi bangena lezibhedlela beloke behlaselwe yilesi sifo esalo umkhuhlane wesihudo.
Lona udaba lwamanzi ke luhamba njani? Siyazi ukuthi abantu bavulelwa amanzi kabili ngeviki kodwa lokhu akubangeli na udubo olufana lalona lolo esilubonileyo lwesihudo.
Well, udaba lwamanzi iqinisweni kathesi siyananzelela ukuthi kobulawayo aluluhle ngoba sinanzelela ukuthi i-council isithethe isinqumo okuthiwa i-resolution ukuthi amanzi abantu bawathole kanye ngeviki ilanga elilodwa phakathi kwe-7 days ngenxa yohlupho lwamanzi. Kodwa okunye sikunanzelelayo ukuthi ikakhulu kulindaba eka-15 eluveve lapho kulabantu abahlasele khona yisihudo i-council isithethe isinqumo sokuthi khathesi amanzi kuleyo ndawo angavalwa aqhubeke khona kuyindlela yokuzama ukuthi lo mkhuhlane osumemethekile bazama ubana bawunqanda ukuthi abantu bathole amanzi ngokugcweleyo. Kodwa-ke sinazela njalo ukubana lolu daba lwamanzi hhayi aluluhle. Siyezwa njalo ukuthi okule mzamo eyenziwa yi-council ukuthi kwezinye indawo ufake ama-balls. Kuyikho nje uzakhumbula kuhle ukuthi ngale muva thina sike sabhala incwadi ngenhlanganiso yeBulawayo Progressive Association sisitsho umongameli welizwe ubaba u-Emmerson Mnangagwa ukuthi indaba leyamanzi kungangcona idiclare njenge-national disaster. Sinanzelele ukuthi kuyindlela yokuthi umhlaba ukhangele uBulawayo umhawukele uzama ukuzoncedisa ukuthi kuthola lezi izindawo lamasosamane ongatholala khona imali.
Sizwa kuthiwa bengaba bebaningi kakhulu abantu abafe bebulawa yisihudo khona ngapho kobulawa isibangelo amanzi angcolileyo. Kungakho leqiniso na njalo lina liyazi inani elinganani labantu ababulewe yisihudo?
Sinanzelela ukuthi abantu abagulayo behlutshwa yisifudo iqiniso baningi, kodwa singakhangela inani labantu asebesitshile ngenxa lomkhuhlane. Thina ama-records esiwatholayo ukuthi abantu asebesitshile sithole ukuthi kulabantu abahlanu, ngikhuluma kusiyafika kuthani, besithole ukuthi kulabantu abahlanu abasitshileyo. Asikatholi ukuthi umbe bakhona abesitshile okwezolo kusiza lamhlanje. So ke leli nana isilonani lincane ngoba ngananzela ukuthi iphostela umkhuhlane wesifudo uqalisile amaviki amabili edluleyo sokusesithiwa abantu abahlanu. Kuyasitshengisela ukuthi hhayi umumo lo ohlupho lolu unzima. Kodwa ingxenye yokunye okungenza ukuthi abantu kube nganene ngoba sinanzela ukuthi ubulawa City Council ugcine esevumela ukuthi abantu bahambe emaklinikhi baye kwelathwa bengabhadalanga ngoba uhlupho esasilinanzela ngale impela sonto edlule abantu babelele ezindlini abaye bethi abakayi nesibhedlela bayelathwa ngoba balamali.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna lazo ziphiwe iphuba lokufaka imbono yazo ngodaba lokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe iConstitutional Amendment Bill number 2, hathi ukuthi imihlangano le iqutshwe emadolobheni nje kuphela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi nxa uhulumende engaqhubekela phambili aguquli isekelo sombuso welizwe engazwanga imbono yazo, kuzavela obala ukuthi ukhangelela phansi uzulu emaphandleni ngoba kusitsho ukuthi imbono yakhe ayiqakathekanga. Ikomiti edalele ephalamende ebona ngokubunjwa kwemithetho iqale imihlangano yokuzwa imbono kazulu ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso elizwe. Njalo kulesi sabelo lomhlangano uqhutshwe ngolwesibili edolobheni leGwanda. Umnumzana Dennis Moyo sakhamuzi eNandeni uthi njengezizalwane zakuleli balelungelo lokuphatheka ekubunjweni kwemithetho elizwe, esithi kuyinhlala yenza ukuthi uhulumende abakhohlwe phakathi kwesikhathi bakhunjulwe kuphela ngesikhathi sokhetho.
Ewa kusenza i-referendum kwaba ngcono ngoba babe voter abekhophati befika lapha nalapha. Khathesi lokufuna okwenziwa thina ngapha emakhaya ngathi thina vele senziwa nje abantu abadingakala nxa sokusiyavotwa kuthi after amavoti siyalahlwa. Imbono yethu kayithathwa, kuthathwa imbono yabantu abasemadorobheni yibo abakhangelelwe ngathiwa ngabantu abalolwazi olungcono odlula thina ngapha emakhaya. Mina kubona kwami thina ngapha emakhaya sincindezele kakhulu kakhulu labantu basemadorobheni.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu oyisakhamuzi emahlokohloko eShake othi kumele kuvotwe ukuze intando kaZulu ivele.
Asizange sibuze angaguqula isisekelo sombuso engazange abuye kithi. Into kufanele abuye kithi abantu
njalo nxa eguqula isisekelo sombuso usiguqula through i-cabinet kumbeni usiguqula ngoba isisekelo sombuso sabunjwa iZimbabwe yonke ijikelele. Kumele abuye ayenze another referendum abantu simtshele okokwenza.
Unkosazana Edith Ndlovu oyisakhamuzi sakomtshazo uthi usemnyameni ngodaba lokuguqula kwesisekelo sombuso esithi indaba bazizwa ngelikabathe emakhaya.
Njengoba sise-reserve khona asila ama-radio, asila ama-TV. Bakhona abalawa ama-TV lama-radio. Pho njengoba usibona singogogo sinje siyawabona ngapha ama-TV. Sizizwa kanzima, sihamba suzwa yeye kuthiwa. Uyabukwazi ukuthi kuliqiniso mbi hayi.
Umnumzana Joseph Khumalo esine njalo isakhamuzi sakomtshazo sithi ngawo uhulumende uyama ukuguqula isekelo sombuso esikhona.
Lolu daba ngalathi siyafaka imbono yethu ngoba lo daba lusihlupha kakhulu ukuthi kambe iconstitution yona yena lo okhulunywa ngayo ukuthi iyamendwa ingakasebenzi ngokugcweleyo, kodwa sokuthiwa ibe le amendment. Angithi thina abantu yithi okumele ukuthi sitsho ukuthi khona hhayi sibonani i-constitution lepha isizwisa ubuhlungu. kodwa sokusimangalisa ukuthi kade nokhulumende nguye osebuya esithi ayiguqulwe phela iconstitution le sikhumbula ukuthi people driven.
Ukansila kaward 6 komthazo umnumzana Kelon Skula uthi njengezakhamiza kula sebekuzwile ngokuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu.
Ngiyabakhokheli abantu athembele kithi ukuthi okuyabe kuvelele ukutshintsheni kwezinto kufanele benze ngathi. But njengoba nje ngikhuluma anzangizwe iripoti ekhuluma ngesitshintshwa sombuso, but siyakulakazelela ukuthi kufike lathi ngakithi ngakumaphandleni.
Inguquko efuna ukwenziwa kusekelo sombuso inika umongameli welizwe amandla okuzikhethela abasekeli bakhe kanye lamalungu edalela ephalamende abangangenanga ukukhetho abayisikhombisa. Ngaphandle kwalokhu kudingwa njalo indlela okwengeza inani labasakhulayo labesifazane edalela ephalamende. Kusenjalo inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni seliqongela kwabangamathumi amane lasithupha, iningi labo kuyizizalwane zakuleli ezivelela kwele South Africa leBotswana ezikuma-quarantine centers. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiyisegongwe komtshazo ngingu-Albert Ncube.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Mgeta usobhu wenkabazwe. Sixoxa ngezamasiko.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ngiyabonga baba.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lwenjelele ulubona njani? Amasiko awasalandelwa yini? Sesibona okwenzakala elizwe.
Ngizaqala ngokuthi Gandhi lokhuluma naye ngusapho kunketha owelo wagwele phansi kwendlula usogwala ekhankasela ezamasiko. Okwakhathesi ngisendaweni yeMathebeleni South kule research engiyenzayo elokwenza lezamasiko. Yikho kuqakathekile ukuthi namhla sixoxe ngalolu daba lwenjelele.
Ye, ungasitshela ke ukuthi imbono yakho ubona njani indaba yenjelele leyo, ukuthi kungani ayisananzwa kakhulu indaba le enjelele?
Ye, okokuqala ngithanda ukubeka kuyo wonke uzulu omnyama okamalandela ukuthi injelele indawo engcwele. Indawo engcwele isintu sakubona kuqakathekile ukuthi sisuke umzilikazi kwazi azogcina injelele eqhathwe zinduna zayo nesizwe sonke, ngoba indawo engcwele. Kungakho kusukela leso sikhathi kuze kufike u-1980 injelele lisenza imisebenzi yayo yobungcwele. Kathi kusuka khonapho kusiza phambili kuzofika lesikhathi esikuso, injelele kuyananzeleleka ukuthi iphanjanisiwe kazi, ayizange yashwebezwa, akuzange kwenziwa lokhu akuthiwa ngesikhiwa yi-appeasement ceremony. So kule zinto ezimbili esibona ukuthi yizo eziyisiqhubekiso esizweni, imikhuhlane, ukungabi lamabele, ukungabi lezulu, konke lokuyana kungenziwa umbuthano lalo kuyaxolisa lethemba ukuthi kuningi okuzafingela siyisiki.
Kathi pho manje yona inkokheli yezomdabu ithini ngalokho?
Sisemkhankasweni njengobana ngikhuluma nje lapha nginceba uzulu indlela ukuthi ngokuya kwesikhathi khona siyakwenza i-formal application kuhulumende esiqondanisa the ministry ekhangelayo lezamasiko obaba uMoyo July Moyo. Khona sizayihambisa i-application eyokucela ukuthi uhulumende njengo-overseer wento zonke incedisane ukuthi zonlezi inhlelo esifisa zenziwe indlelele zenziwe, ngoba akula muntu ongakuboniyo esizweni ukuthi isizwe siyahlupheka, isizwe sibanjwe inkungu emehlweni. Ungabona isizwe sinikwa amanzi, thina siyithi okwakubuya kuzocelwa kithi amanzi i-Afrika yonke, kutho ukuthi kukhona okonakeleyo. Siyazama, sinethemba ukuthi lazo izinduna zilalele, ngoba yikho ezazi kubekelwe yinkosi uMzilikazi ukuthi zikukhangele khonokho. Kodwa kwakhathesi sibona ngathi kukhona lapho ezingabonanga khona. Siyazikhumbuza-ke lathi sikhumbuza nje thunywa ngogo ugogo labokhulu abakhangele ngokomoya langokwenyama yikho bengicebile ukuthi kangizame ukukutsho khona lokhu ukuthi njengobana khathesi isizini esikuyo isizini yezamasiko olaleyo mkhankaso nxa ungaphumelela ubungaba muhle engxenye umnyaka ezayo besingalithola isifisa ukuthi lo mkhankaso uphumelele izinduna siyazicela ukuthi lazo lapho ezihlangana khona kazixoxe ngale indaba kubonisane ukwenzela ukuthi isiko lethu liqhubeke liye phambili ngoba kathesi sonke sisebunyameni.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Ye, ngithanda ukuvalelisa isizwe samalandela ukuthi ngikukhumbuze ukuthi bani indelele kuyikho kanye endaweni engcwele. Cela ukuthi sincedisane linye zizinduna zikhankasa zisithi ncedisane kulabantu abathunywa endleleni kumbe zona izinduna ziyendlelele sizencedisane ngakho konke ngoba kuthi lulungisela lina sizwe samalandela nxa lingasatholi manzi isizwe esifileyo. Sizama ukucela amanzi lempilo endaweni yethu engcwele esayiphiwa uNkulunkulu eyindlelele. Ngiyabonga.
Hhayi, lathi sibongile.
Zana Matthew Ngetha usobhuku wenkabazwe ebesixoxela ibuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuvike ezayo. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalela eParliamente. Sihlaziya udaba lwamanzi angahlanzekanga kuleli lokichi kanye lakobulawayo jikelele. Ukhansela Ndlovu uthi kubikwa kuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kumbe amathathu ngelanga eluveve ngenxa yalolu hlupho. Ikhanseli ithi isadingisisa ngalolu daba.
Abe kansili baziswa masinyane ngoba akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ugogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili wathi ngifonele lo minister ulocal minister umama Mancube wathi honorable wathi lami ngihle mbafonele ke ngizwe udaba lolu. Hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlalwa ama meetings kuyalukisiswa. Hayi lati sathi hayi nxa sokwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa. Kodwa ke isicelo sami engaba laso ku deputy director we health ngathi bengicela phela umkhuhlane lo wabagula ayiso wabo umkhuhlane usuke ngamanzi esiwaphiwe ngukansili. Yikho ke bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic ivela nje mahara ngoba these are vulnerable people. Ogogo labantwana laba njoba kade ngikhuluma uJo khona ngale ekhansilini wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kaGavalo okutshengisela ukuthi for sure sibilo ukuthi bayaklina ama pipes bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume. Asithi hayi mama ngiyezwa sibili you way forward.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBhadaya Moyo obotshwe izolo phezu kwecala lenkohlakalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail engamadollars inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-$50,000. Kulomunye osebhubhile ebulawa ligcikwane le-coronavirus elizweni okwenza bebe bahlanu asebebulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Sebefika phose ijumi asebebulewe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo ngenxa yamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.